Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 22 Mpandula 2020 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulo zivaliwe kanje because le library phakathi ontanga sesalo ama examining classes bebuya babuya bezisa amabhuku bayebala ngekhaya basayinile. Abanye bebekwanisa ukuthi baqalise ukuforma just small groups ama study guides okubana bahlomisane bekhandlane lama exams.
Nani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula kancane amabili 226. Sebezinkulungwane phose ezizitshiyagalombili 7706 ababanjwe belegciwane leli elizweni.
Mhlaka 28 akula umbalisi uzabuyela emsebenzini or uzahamba emsebenzini ezikolweni. Sikhangele indaba yama-examinations again ukuthi abantwana bayafuna isikhathi eside ukuthi ba-prepare ama-examinations awo. Idate elakhulunywayo nguhulumende kaliyenzi.
Ababalisi ilizwe lonke bemba phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini ekuvulweni kwezikolo nxa uhulumende engasakhuphulanga iholo lawo. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono eyehlukeneyo ngendlela ikhansila lelo dolobho ecabange ukuthapha ngayo imibono kaZulu mayelana lebhajethi ka-2021 enkundleni yeWhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula kancane amabili 226. Sebezinkulungwane phose izisitshiyagalombili 7706 asebefunyanwe belegciwane leli elizweni jikelele. Kwasinda abazinkulungwane phose eziyisithupha 5948. Ezwekazi le-Afrika leli gciwane lihlasele abedlula isigidi 1.4 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lane 34072. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu 31,358,115 abafunyenwe belalo labulala phose isigidi esisodwa 965,575 kubika abekolejini le-Johns Hopkins University lakwele Melika. Lokhu sikudaba lunye olwe-COVID-19. Osomabhizimusi abasakhulayo baseZimbabwe bamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokuvula ilizwe besithi isiqondiso se-COVID-19 lockdown besiphazamisa kakhulu indlela abaqhuba ngayo umsebenzi wabo. Omunye wabo ngumnumzana Nkosana Mazibisa owasungula uhlelo olwe-March Life Business Incubation Center koBulawayo olujonge ukutholisa abasakhulayo imfundiso lolwazi oluphathelane lokuzithuthukisa empilweni nakwezamabhizimusi. Umazibisa utshele iStudio 7 ukuthi bekunzima ukuqhuba inhlelo zabo kakuhle phansi kwemigoqo ye-COVID-19 lockdown. Ngakho-ke ngokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana legciwane le-coronavirus balethemba lokuthi lokhu kuzaguqula indlela asebesebenza ngayo ngenxa yokuvulwa kwelizwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Obe weStudio 7.
IMyLife Business Incubation Center ikhandlane labantu abatsha ekubathuthukiseni ulwazi ngitsho lemisebenzi ekhandlane lobuchopho lokwakha kwamabhizimusi ebantwini abatsha kusukela eminyakeni engu-15 sisiya kuma 8 years. Incubation Center umsebenzi wayo ngokuthi inika abantu abatsha amathuba lamathamsanqa ukubana baresearche babali bahlangane endaweni elokuthula endaweni engabanika umdladla ukubana bafeze izifiso lamaphopho awo. Indaweni ezinjalo zijale ukutholakala kakhulu emathawuni kodwa thina sithika sizilethe emalokitshini ukuze abantu abethu abazuku bethu bazuze ithuba lokusebenzisa la ma-facilities.
I-incubation center le ithuthukisa njani intsha koBulawayo?
Ontanga abaningi bayisebenzisa i-incubation center especially ngesikhathi se-lockdown uzothatha amabhuku besiyabala ngemakhaya. Nonto izikolo zivaliwe kanje because le library phakathi ontanga sesalo ama examining classes bebebuya babuya bezisa amabhuku bayebala ngekhaya basayinile abanye bebekwanisa ukuthi baqalise ukuforma just small groups ama study guides okubana bahlomisane bekhandlane kulama exams ubuhle be incubation center ukuthi even though kube le COVID iveze ubucwepheshe obuphezulu kakhulu ngokuncedisa ontanga eziqintini zethu zakithi sisenza i social distancing sisenza konke nje imininingwane ekhandlane lezempila kahle nxa abantu behlangana le access to internet abantwini abatsha abasuka emalokitshini kabalawo umnotho ukuthi bangene ku e-learning kodwa nxa incubation center babe namathamsa ngawona lawo ukubana bacontinue be-accessa information.
Njengosakhulayo ongusomabhizimusi, awusitshele Nkosana ukuthi hlelo le-lockdown luthintile na indlela ophatha ngayo ibhizimusi lakho.
Ngenxa ye-lockdown le-COVID okuyikho okwenze savala amanye ama-programs anjengawe-accelerator program lapho besikhandele khona ukuthi sithathe ontanga abangu-15 every 3 months bafunde baye kuma site visits besendaweni ezithineyo across the country ukuhambelana le practical learning ye business. Manje inxa ye lockdown i program enjalo siyimisile ngoba ilizwe belivalile, there was no intercity traveling in. So ngezinye izinto i COVID esichaye ngazo izikolo lazo sithe zivalwa. Amanye ama members ethu ngabantu bezikolo, izikolo ezise Njubelo phela constituency we bebesinqa beqeda isikolo beqeda ukufunda emini bekuseni abanye babuye bathi ngesizathu sakhonoko izikolo zama la ithi kusichayile khonoko.
Njengoba ama levels ohlelo le lockdown aseyehlisiwe kancane, ubona ngani lokho kulapho ukusiza na abosomabhizimusi?
Kanti laphana ibisichanga ukuthi bekuvalwa ngo 3 o'clock bekusenza kube nzima kwabanye abantwana abasuka kwezinye izigaba uzo accessa ngoba isikhathi sabo sesilimited. But now ukwehliswa kwama restrictions sokusenza kube lula ukuthi abantu abasuka emagumbi amana cheni akobulawayo they can easily access the hub throughout the day ngoba sesivulile. Njalo ngenxa yama restrictions nathi khona bekusenza ukuthi lati sivale early as 2 o'clock but andabona ukuthi khona kana kabe kuvimba ingxoxo zabanye abantu abasha kade besebehlangene lana. So siyabonga okunye futhi engol uthabelayo ukuthi now that there is a intercity traveling ama accelerator programs ethu sevuleka, we have so many partnerships lamanye abantu abasha abasendaweni ezijene abanye size Harare who are saying they want to come and see the community works that we are doing under the incubation center.
Lo bekungumnumzana Nkosana Masibisa owasungula uhlelo lwe-Mart Live Incubation Center. Limuzwe ixoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ekobulawayo. Ababalisi ilizwe lonke jikelele bemva phansi ngenduku besithi kabayikubuyela emsebenzini ekuvulweni kwezikolo mhlaka 28 yona le inyanga kampandula nxa uhulumende engasakhuphulanga iholo labo ukuze lenele indleko zabo zansuku zonke ngoba abalitholayo okwamanje lingeneli ukuhlawulela loba indleko zokugada amabhasi besiya emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zenhlanganiso zababalisi eziyisificamunwemunye emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini enye yazo yeZimbabwe Teachers Association ZIMTA. Encwadini yabo efundwe ngumgcinincebo weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Ladistus Zunde, ababalisi bakubeke sobala ukuba nxa udaba lweholo lungasalungisiswanga ngokuphangisa vele kabalugxobi emsebenzini ngoba kunje lingeneli indleko yokugada ibhasi kulabo abafundisa khatshana lalapho abahlala khona. Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ yona elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa kabanzi ngokwethulwe emhlanganweni lentatheli zindaba.
Namhla kade sile press conference njengehlanganiso zonke ezimela ababalisi elizweni lonke leZimbabwe esivumelane ukuthi njoba uhulumende engafuni ukuholisa ababalisi imali enileyo ngedola leMelika mhla ka 28 akula umbalisi uzabuyela emsebenzini or uzahamba emsebenzini ezikolweni. Sikhangele indaba yema examinations again ukuthi abantwana bayafuna isikhathi eside ukuthi ba prepare ama examinations awo. Idate elakhulunywayo nguhulumende ukuthi ama examination kumele abhalwe mhla ka 1 December kaliyenzi ngoba abantwana basemuva kade bengafundi for the past 6 months.
umdzitirwa uti kuvunyelenwe njalo njengenhlanganiso kuba kumele luphathwe ngonanzelelo olukhulu udaba lokuvikeleka kwabo ku COVID-19 besemsebenzini.
Uthi abantu ababalisi kumele bathengwe ngabantu abalelwazi lwe COVID-19 bengakabuyeli emsebenzini. Kodwa indaba enkulu ishu yemasalalisi ukuthi asibuyeli emsebenzini mhla ka 28 September nxa uhulumende njoba iloke iyala ukuholisa ababalisi i 520 US dollars per month minimum salary.
Umqondisi wenhlanganiso ye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi njengabazali sokubadida ingqondo okwenzakalayo ngokuvulwa kwezikolo.
Sithithibele njengabazali, sithithilibele nje njengabantu abeZimbabwe. Lokhu uyaza akuzwisiseki ukuthi kambe into le isizayihambisa ndlela bani. Mina mangikhangela indaba le yokuvulwa kwezikolo, ngiyananzelela ukuthi abantwana abafundanga umnyaka wonke lo, ikakhulu abasemabhandleni abazange babe lethuba lokuthi bafunde through online learning, akula internet, kabala amafoni. Mina simanga okunye okuyimangalisa ukuthi kathi o MP abamela laba bantu bengakhulumi indaba zonalezi khona ngale ngaseparlamente.
Imizamo yokuzwa ukuthi abohlangothi lwezemfundo yeprimary lesecondary bona bathini ngalokho okuthiwo ngababalisi yehlule njengoba isiphathamandla ehlangothini lokukhulumisana lozulu olwe public relations umnumzana Patrick Zumbo ubengadobhi ucingo lwakhe lalapho ethunyelwe umlayezo ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye WhatsApp akazange azihluphe ukuthi aphendule lanxa ubufakazi bebuveza ukuba ufundile. Ababalisi bathi bafuna umqhathi akhulumisane labo ngokuzinikela okukhulu edabeni lokuvulwa kwezikolo baphe umbono wabo njengohlangothi. Bathi kumele labo batholiswe imali ephiwa abakuhlangothi oluqakathekileyo ngalesi sikhathi sokumelana lomkhuhlane we-COVID-19 yamadola emelika angamachumi ayisikhombisa lanhlanu $75 besithi ngoba nxa izikolo zivulwa kuza kutsho ukuba labo bayingxenye yalabo abenza umsebenzi oqakathekileyo ama-frontline workers kungakho kumele bakuhlawulelwe lokho bayitholiswe leyo COVID allowance. Badinga njalo ukuholiswa amakhulu edlula amahlanu amadola emelika ngenyanga ngoba inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe ingathengi lutho. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ekhuluma esedalela ephalamende wakubeka sobala ukuthi laloba ekhuphula iholo lezisebenzi zikahulumende kasozene lise ukulishawulela ngedola lemelika ngoba engelalo. Bafuna njalo ukuba kubunjwe iqula eligoqela labo njengababalisi ele inclusive COVID-19 task force elizohlolisisa kabanzi ukuba izikolo zilungiselele okunganani kulolu hlangothi anduba zivulwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umeli wezengeza West edalele parliament njalo elilunga le MTC Alliance umnumzana Job Scala uze wavunyelwa ukuhlawula isibambiso sepeyo ngumthetho ndaba waphezulu owe High Court namhlanje ngemva kokuvalelwa kwenyanga yonke. USkala ubotshwe mhla ka 21 ngenyanga edluleyo esethethwa icala lokushushozela uDlakela phambilini kohlelo lokutshengisela olwalumele lwenziwe mhla ka 31 Ntulikazi. USkala uhlawuliswe inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola $50,000 yesibambiso. Wacwayiswa ukubana engalokothi ethule impiko yokushushozela uDlakela enkundleni zokuxhumana. Kumele njalo azinikele emapholiseni kathathu ngeviki. Umthetho ndaba munye ulahle njalo icala ebelisetheswa isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende elokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngendlela ikhansili yalelo dolobho ecabange ukuthapha ngayo imibono kaZulu mayelana lebhajethi yomnyako zayo ka-2021. Lo nyaka ngenxa yeziqondiso zokumelana le-coronavirus, ikhansili yalelo dolobho icabange ukusebenzisa inkundla yokuxhumana eyebulenjini eye-WhatsApp ukuxoxisana loZulu ngale ibhajethi. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zakoBulawayo ikakhulu ezihlala emalokitshini zikhala ngokuthi imibono yazo ayisoze izwakale okuza kwenza zicine zikhulunyelwe ngabahlala emzini ehlala abalutshwana abalemali ngoba bethi kuyabiza ukuba sebulenjini. Bathi njalo ukhansili akacaci ngokuthi imali yalonyaka isebenze njani okugoqela lokuthi isikhathi abasinikeza uZulu ukuba atsho imibono yakhe silutshwana kakhulu. Unkosikazi Khora Ndebele usola kabanzi lelinyathela ethi lipha uZulu isikhathi esincane njalo imali efunwa yikhansili bambalwa abazayenelisa.
Abakwakha budget consultative meeting they are not effective enough. Ngokuba isikhathi abasinikeze sona si-3 hours khathi lesilutshona kakhulu izakhamisa besinakho okuningi esifuna ukubana sikukhulume cina isikhathi sisebasilutshwana abantu vele bayenhlupho eziningi ngosithi khansili abantu bacaka bekhuluma ngohlupho lwamanzi bakhuluma ngohlupho lwamasuwa bakhuluma ngohlupho lemigwaqo esiphelile lapho engasekho vele koBulawayo. Sicina i-supplementary budget eyiyo le proposal sithi khansili abantu bengayikhangelanga isikhathi laso sibe silutshwana ukuthi labanye ezinye izakhamizi okufuze zibe khona ngaleliso sikhathi kuleyo meeting abantu bayabe ngikho ngoba kuyaphanga bevale nxa sebevalileyo zikhamizi nxa sezibuya zizama ukufaka imibono yabo sebefica iwhatsapp yakhona isivaliwe. So they are not effective enough. Maybe manxa bengayenza yona iwhatsapp budget consultative meeting le plus kube labanye lamanye ama-physical meetings sihlangane labo usodolobha sikhulumisane because le mali abayiproposa is just too much asiyikwanisi njengezakhamizi. 1500 uso sivele sikhaliswa $1500 sivele sikhaliswa yi 400 abahlali bebeyehluleli.
Olwela amalungelo oluntu ongunobhala jikelele we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi luhlelo oluhle kodwa lulezikhubeko ezithile.
Ethi online ubona ngazathi modern society ikhangela ukuthi abantu besebenzise i-technology but ungakhangela iZimbabwe lilize lithiyene. One, idata iyadula. Secondly, abantu abangama-property owners ngabantu abadala ogogo lamaxhwebu abangalamali yokuthenga idata. Njalo ngibanzathi ibhajethi leyi iyenziwa kodwa abantu abazange baqala banikezwa ukuthi kade vele ekuqaleni sasikhangela le mali nisasebenzise mali. So ngibona ngazathi budget yethu nje yenziwa but abantu i-participation obvious izabalo wele ngomumo welizwe akulanto i-council engayenza nabantu badubeka they can't afford idata.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Winnie Moyo uthi i-council iyazama ukukhulumisana loZulu ngesikhathi se-COVID-19 loba kungelula.
I-BCC consultation meeting nambona ngalihambe ngendlela ngoba abakhokheli bayenelisile ukufinyelela emphakathini babutha isikhalazo esihlangana nabantu ezindaweni ezishiyeneyo njengobana sithathe sebunzimeni kwe-corona asenelisi ukuthi sibuthane sihlangane njengezigaba ezishiyeneyo sikhulumisana kodwa bayenelisile ukuthola izindlela zokuthi babuthe labo izikhalazo zabantu sizabona ngasokufika esikhathini ukuthi babe besihakululelane ukuthi balungisise izikhalazo lezi.
Unkosikazi Otilias Banda isakhamuzi sika ward 21 uthi ibhajethi le inzima kubantu abahlala esigabeni sakhe abakhulileyo ngoba abafinyelelanga ekupheni imibono yabo.
Nginakana ukuthi indlela ebhalwe ngayo langendlela okumele sibekiyo ibhajethi leyi njengezakhamuzi kuzaba nzima kakhulu ngoba ngikhangele u-ward 21 njengelokitshi lezalukwazi abangelawo ngitsho wona ama-smartphones lawo. Benginakani ukuthi ngakuyenziwe imihlangano lapho ugogwela izabachasisela khona ngoba ibhajethi yenu ibiza inkalakatha zezimali okuyukuthi ugogwayo kayenelisi lokuthi anjani ayibale. Ngiyananzelela sile ukuthi siphakathi kwe-coronavirus kodwa bekulesicelo sokuthi ngakubiziwe imihlangano abantu bafakwa ngezica ngezica bengena bekhuluma izifiso zabo. Ngiyabona laphana kuhotel ikhuluma ngokuthi kuzaklinwa amapipe. Mina nginakana ukuthi njengoBulawayo sidinga i-permanent solution to water ngoba yebo azaklinwa ama-reservoir kanti kugejwa nini elinye idamu kumbe akhinwa nini amanye amadamu ukuze sibe lamanzi ayeneleyo njengobulawayo. Ngingathi yombono wami sicela ibhajethi leyi iyehle ezalukwazini ngendlela efaneleyo.
Abekhansi ledolobho lakobulawayo bachaze ukuba kulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bebengenelisi ukubuthanisa abantu njengeminyakeni, kodwa bazazama ngokuya kwesikhathi uma kuzavuma ukuba babuthanise abantu bethaphe imibono yabo mayelana le-budget ka-2021. Ikhansil yona ithi ikhangelele ukukhuphula imithelo okumele ihlawulwe izakhamizi isuka kumakhulu amabili lechumi lamadola i-$210 ngenyanga isiya kunkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu i-1500. Izakhamizi azenelisi ukungena ebulenjini zithi kazamukeli isilinganiso esikhwezwe ngaso ngukhansili kuzaba nzima ukuhlawula ngoba lonyaka evele ehluleka ukubatholisa amanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi njalo lempompi ezithwala amanzi engcekeza zihlala zidabukile. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, ntshakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngolwesibili maviki wonke. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esibulele abantu abangamakhulu edlula amabili eZimbabwe. Sizanika ithuba osomabhizimusi abasakhulayo ukuze basho ukuba baqhuba njani phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli e-COVID-19 lockdown. Emhlabeni jikelele osomabhizimusi bahlaba omkhulu umkhosi besithi balahlekelwe inzuzo ngenxa ye-lockdown. Sulukadaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hoke ngo-8 ntambama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
USenator Mitt Romney we-Utah khonapha eMelika namhla uthe uzasekela ivoti yaleli dale eyokuthi umnyaka ungakapheli kudingwe ozathatha isikhundla sikamufi owayengumasuli uJustice Ruth Bader Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu. Lokhu kunganika uSenator Mitch McConnell owebandla lama-Republicans amavoti angamachumi amahlanu adingakalayo ukuthi umongameli Donald Trump akhethe omunye. Ivuto leCameron libikwa liqaphele lamuhla kulandela imizamo yokutshengisela okukhangelelwe ukuba khona kulelo lizwe lapho umnumzana Maurice Kamto webandla eliphikisayo leCameron Renaissance Movement afuna umongameli Paul Biya achiye umsebenzi.
Uhlandla lezomnotho lamhlanje lanxa uhulumende sithi imuli elabantu abahlanu idinga imali engangezinkulungwane ezilishumi lasikhombisa 17,000 yamadola eZimbabwe ukuze ihlawulele indleko zayo zonke ngenyanga. Izisebenzi zikahulumende zithi akekho iholayo leyo mali, ngakho zithi kumele zengezelelwe iholo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uSipho Ludaba.
Ugatsha lukahulumende olwezimstats lwazise ngeviki edluleyo ukuthi imali edingwa yimuli ngenyanga ikhwele isuka ku-$15,000 yaya ku-$17,000. Kodwa izisebenzi eziningi zithi kaziholi limali. Ababalisi bona abathi kabasoze babuyele emsebenzini ngeviki ezayo bathi bahola imali ephansi kwenkulungwane ezine $4,000 kuphela. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iPTUZ uNkosikazi Nokuthula Hlabangana uthi kumele bahlawulwe ngemali yeMelika ephezu kwe-$500 ngoba izinto zonke sezithengiswa ngemali yaphandle.
Khathesi landlord abaningi bafuna imali ebhatalwa nge-US dollar kumbe ngama-rands. I-full house khathesi uzuyithola uyirente bafuna 40 between 40 US to 50 US dollars. So lokho kusho ukuthi ababalisi beqala ukuzidowngrade athe somele besuke kuma full house beqala ukudinga ama two rooms. Ama two rooms wona charge 20 US dollars kumbe 400 rands. Isalary half of free salary kambalisi.
Uthi njalo ababalisi kabasenelisi ukuhlawulela abantwababo esikolo.
Wonke ama-boarding school adlalela kuma 27,000 bond. Uteacher yena uhola 4,000 bond. And the equivalent babesithi either abazali babhadala 200 to 250 US dollars.
Amazwi kamahlabangana agcizelelwe ngunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo yena othi ngokubala kwenhlanganiso yakhe imoli idinga i-$49,000 ngenyanga hhashi i-$17,000. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele aholise izisebenzi i-$580 ngenyanga. Umoyo uthi bakhona abanye abaqatshi asebevuma ukuhlawula izisebenzi ngemali yaphandle.
Sibona abaningi bathi ingxenye izabhadalwa imali yeMelika, ingxenye izabhadalwa ke imali yaphakathi kwelizwe RTGS. So siyazama ke ukuthi sibonisane labo abaqatshi.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi njengoba uhulumende esithi kalamali kumele adinge ezinye indlela zokuhlawula izisebenzi ama non-monetary incentives ngesiNgisi.
Uhulumende engxenye engadinga ama incentives okunika ama teachers ukuze ba complimente imali enlutshwane abayitholayo.
Ngeviki edluleyo uhulumende wazise njalo ukuthi ukugugudeka komnotho kumbe i-inflation yehlile kancane isuka ku-800% yaya ku-761%. Sibuze ukutshela ukuthi lokho kwenzakale njani bona abantu bekhala ngokuthi intengo yezinto iqhubeka ikhuphuka.
Inflation yehliswa ngokuthi intengo leyi iyabe isehlile mbijana. Kodwa nxa sifuna ukuthi sibone ukuthi intengo le isi-affecte i-cost of living yini, kumele sibone enyangeni ezizayo.
Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi, ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi ngempela izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi kumele bakhwezelwe iholo. Uthi okudanisayo nje ukuthi esikhathini sonke esedluleyo umnotho welizwe ubuwiswa izitha obekusenza kube nzima ukuthi uhulumende athole imali yokuhlawula izisebenzi zakhe ngemfanelo.
Sokutshengisa nje ukuthi umumo wezinto vele wona mubi, kodwa ke umumo lo phela isowethu sodwa mpomo. Umumo udalwe yena le ndlela kade kusenziwa khona, kade kusenziwa khona ukuganga abantu bele kube limazi imali yethu amandla.
Abongi labo bake bakhalala umsebenzi okwenyanga, kodwa bakhala zoma ngoba baze babuyela emsebenzini bengatholanga lutho. Kusazobonakala ke ukuthi kudaba lokukhalala umsebenzi kwababalisi induku loxakuxaku kuzawela ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Isikhathi asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili, kodwa singekehlukani zihlobo. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani lasebebulawe yi-COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula kancane amabili, 226. Selezinkulungwane phose ezizitshiyagalombili, 7,706 asebetholakale belegciwane leli elizweni. Ababalisi elizweni lonke jikelele bemba phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini ekuvulweni kwezikolo nxa uhulumende engasakhuphulanga iholo labo. kuthi izakhamizi zakobulawayo ziveza imibono ehlukeneyo ngendlela ikhansela yalelo dolobho ecabange ukuthapha ngayo imibono kaZulu mayelana le budget ka-2021 enkundleni ye-WhatsApp. Siligqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo uProfetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.